Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7, olwesithathu mhlaka 11 kuNkwenkwezi 2022, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Amanani abantu ababanjwa yiCovid asesehla lama-regulation ngani ase-relax. Besifisa ukuthi sibuyele lathi sitshengise ama-talent ethu njengoba sibone EBF ibhola selidlalwa phase maviki onke ngabe lakho siyavalwa.
Abanengi basola uhulumende ngesinqumo sakhe sokuthi imidlalo ehlukeneyo ezikolo izaqhubeka imisiwe ngenxa yokwesaba ukumemethekisa iCovid-19.
Bese sikwazi nge-SGP ayikwazi ayilawo amazinyo lamandla okukhuza kumbe njalo ukufuqa amalunga ayo ukuthi enze ama-political kumbe ama-legal reforms ukutshintsha kwemithetho lokuguquka kokwenziwa kwepolitiki emazweni.
Abalwela amalungelo oluntu bakhuthaza unobhala weSADC umnumzana Elias Makose ohlanganele lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amcebise uqule indlela izombusazwe nezokhetho eziqhutshwa ngayo elizweni. Usebochiwe umnumzana Saibeth Musengezi owaphanyeka udaba emthethwandaba esithi umongameli Emmerson Mnangagwa kakhethwanga ngemfanelo ngomnyaka ka-2017 kususwa esikhundleni owayengumongameli umnumzana Robert Mgabe Libutho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abaningi basola uhulumende ngesinqumo sokuthi imidlalo ehlukeneyo ezikolo izaqhubeka imisiwe ngenxa yokwesaba ukumemethekisa iCovid-19 ngesikhathi somqando. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko lo wethulwe ngumphathi ntambo wezokukhitshwa kwembiko kuhulumende ngemva komhlangano wedalela abaphathi ntambo elekhabhinethi izolo. Ethi kungenxa yemizamo yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane weCovid-19 okuvame ukuba khona ngesikhathi sobusika buqanda. Unkosikazi Thembekile Sithole, omunye wababalisi, uthi abantwana abaningi amathalenta awasoze abonakale.
Sibona ukuthi iminyaka siminyene abantwana befanele emuva, ngakho ke besibona ukuthi njengoba ezinye indawo bese zirelaxiwe, themba nathi ukuthi abantwana bengasalele emuva kwezemidlalo zingasesikolo zikhalele ukuthi lo nyaka abantwana labo baqhube ngezemidlalo.
Omunye wabafundi uSandile Moyo uthi njengoba kuyekethisiwe iziqondiso ze-COVID-19 enhlangothini eziningi zempilo, bebesithi mhlawumbe lithemu bazavunyelwa labo ukubuyela kwezemidlalo.
Besikhanyelele ukuthi njengoba iminyaka emithathu edlulileyo bekunzima iCovid-19 engasiniki ithuba, kodwa ngenxa yokuthi amanani abantu ababanjwa yiCovid asesehla lama-regulation ngani ase-relax, besifisa ukuthi sibuyele lathi sitshengise ama-talent ethu njengoba sibone EBF ibhola selidlalwa phase maviki onke ngabe lakho siyavalwa. Wakhathesi nxa kusesatshelwa ukumemetheka komkhuhlane.
Unkosikazi Sithembiso Sibanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kuqondile kukhangelisiswe ngesikhathi somqando ngoba iCovid-19 imemetheka kakhulu.
Siyananzelela njengabazali ukuthi selokhe kwaqala iCovid abantwana bayabe begula mthokotho okwethusayo, ngoba nxa sekunjalo esokutholakala ukuthi iCovid. Nxa sekunjalo kumemetheka futhi komkhuhlane kuba yingozi and kuba masinyane, begcine sebegula bebaningi.
Emhlanganweni wekhabhinethi obukhona izolo, umphathi ntambo wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutsangwa uthe uZulu kumele ahlatshwe phambilini kokuqala kwesikhathi somqando ngoba lo mkhankaso wesibili wokuhlaba usuqalile. Ukhuthaze njalo ukuthi abantu bengayekeli ukulandela iziqondiso ze-World Health Organization, i-WHO, lokukhangelisisa umumo ezikolo andubana bavumele ukuqala ezemidlalo ngoba kuvame kakhulu ukuthi nxa kuvulwa izikolo ngesikhathi somqando inani labantu ababanjwa iCOVID-19 likhuphuke. Inani labantu ababanjwe iCOVID-19 izolo lingaphezu kwekhulu i-106 kwabhubha ababili. Abayisitshiyagalolunye i-9 bengabafundi abasezikolo ze-North South abangu-8 kuthi koBulawayo kuloyedwa. Imele Studio 7 koBulawayo ngingubathabise Masuku.
Unobhala weSADC umnumzana Elias Makosi uhlangane lomongameli Emerson Mnangagwa eHarare namuhla ngesikhathi abalwela amalungelo oluntu bemkhuthaza ukuthi akhuthaze umongameli Mnangagwa ukuthi aguqule indlela ezombusazwe lezokhetho eziqhutshwa ngayo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Umnumzana Makosi utshele intatheli zendaba ukuthi umhlangano wakhe lomongameli Mnangagwa uyingxenye yohambo lwakhe lokwethekela ikhokheli bamazwe asezansi e-Afrika. Lanxa sehlule ikhumana laye ngabakukhulumileyo abalwela amalungelo oluntu bathi kubalulekile ukuthi iSADC ingenele kabanzi kudaba lweZimbabwe ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sivuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Denizulu Macaphulana ukuthi umnumzana Makosi engabe ekhulume lomongameli Mnangagwa ngalolu daba na.
Kukalutshwana ukuthi iSADC kumbe yena ummeli wayo engabe kwenzile lokho ngobe sesikwazi ngeSADC ayikwazi ayilawo amazinyo lamandla okukhuza kumbe njalo ukufuqa amalunga ayo ukuthi enze ama-political kumbe ama-legal reforms ukuntshintsha kwemithetho lokuguquka kokwenziwa kwepolitiki emazweni. Okuzofunakala ngombono wami ukuthi amaZimbabwe wona phansi lamabandla aphikisayo lamacembu lawa e-civil society yibo abangasebenzisa amalungelo lobuningi babo ukuthi benze uhulumende kaMnangagwa antshintshe imithetho njalo afake isiqiniseko sokuthi ukhetho luzayo luzokhululeka.
Kuyini kahle kahle abangakwenza abantu beZimbabwe?
Ungabheka okwenzakale manje ukuthembisa koluningi ukuthi luzangena ku-total shutdown ukuthi iZimbabwe ivalwe ukuze kuguqule izinto. Kwenze uhulumende wabonakale buyele emuva njalo ntshintsha izinto ezinilutshwane ekade sezonakele ethi hayi i-public transport amateksi asengabuyela emgwaqweni. Khonokhana kuyinto encane ebonisa amandla abantu abalawo abangakwazi ukuwasebenzisa eZimbabwe. Lamacembu aphikisayo lalaba be-civil society ukuthi nxa bengabambana bajonge into eyodwa bale akulanto engabehlula.
iSADC Dokotela Macaphulana ngilethemba iyakunanzelela ukuthi kulodubo eZimbabwe. Ngokunjalo ngeke kwenzeke yini ukuthi uMakhosi mhlawumbe ukhulume ngalolu daba bevalelene lo Mnangagwa lanxa nje kungasoze kukhulume?
Lokho kungenzeka kodwa ukuthi yena uMnangagwa kukhona angakwenza ngaleyo nkulumo lokuthi engalalela ukuthiyo iSADC amathuba akhona kawekho. iSADC la i-African Union ngesikwaziyo bangenela emazweni sokulempi sokubulawana kumbe nxa uhulumende sethathelwa amandla yiyo inkinga yeSADC. Ngakho nxa abeZimbabwe befisa ukuthi iSADC ingenele endabeni zeZimbabwe kumele kube yibo abaprotestayo ababhikishayo njalo abangena ezitaladeni bale bethi akudliwe ukudla kwemina kudliwe okwantambama lokhu kungalunganga. Yikho lapho singabona khona umehluko. Ngaphandle kwalokho uhulumende kaMnangagwa njengowakhe umgabe lo wasishiyayo abalazi indlela zokulalela ukwelulekwa iSADC kumbe i-AU. Ngaphandle kokuthi kuze kuphithizele bona abantu bathi sizofela eminyango wenu xa lingalungisanga lokhu lalokho.
Kodwa zona inhlanganiso zombili ngempela zilelungelo lokweluleka.
Amandla zilawo lencwadi yizazo lama-constitution awo lama-policies awo kubhaliwe ukuthi silamandla okulungisa okonakeleyo emazweni angamalunga azo. Kodwa ngenxa yokuthi ohulumende laba base-Afrika bayasekelana nama-political parties amadala e-Afrika ayasekelana kuba nzima ukuthi sibone iSADC le-AU ingenela kwezomndeni zamazwe e-Afrika.
Lo umnumzana Denizulu Macaphulana ingcwethi kwezombusazwe esixoxelayo ekwele South Africa. Usebochiwe umnumzana Saibeth Musengezi owaphanyeka udaba imthethwandaba isithi umongameli Emerson Mnangagwa akakhethwanga ngemfanelo ngomnyaka ka-2017 uswa esikhundleni owayengumongameli umoyi umnumzana Robert Mgabe Libutho. Umnumzana Ngqobani sithole igqwetha likamnumzana Msengezi uthi ubotshwe izolo ngamapholisa ehamba ukuyazibika eHarare Central Police Station. Amapholisa athi umnumzana Msengezi wakhethwa ukuba ngomunye wenkokheli yebandlaleli ngokungekho emthethweni wathola inzuzo yokuba lilunga lebandla elibusayo. Msengezi uthi idale le-Central Committee elanquma ukuthi umongameli Mnangagwa athathe isikhundla sika moyi umnumzana Mgabe lephula isisekelo sebandlaleli. Umnumzana Chris Mutsangwa isikhulumeli sebandla lezanu PF wenqabile ukukhuluma ngodaba lolu e-Studio 7 ikhulume lamapholisa. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini. Umnumzana Sithole uthi kuyamangalisa okwenziwa ngamapholisa.
Utshontshe i-membership card ecilibezela ukuthi uhlala endaweni zonezo lapho athathela khona amakhadi wona la awe-ZANU PF. So i-ZANU PF ithi ibizo layo elihle okwamagama lingcolisekile. So uMsengezi ubhalile esingathi wanted caution statement ephika lelo cala njalo esitsho lokuthi icala leli kalibambeki. Noma ungazuzama ukuthi ngivumelana naye into abayikhulumayo kayibambeki. Ikuthela amanzi emhlanu wedatha. Okumqoka njalo kufuze kwaziwe ukuthi indatshana naleyi esisemapholiseni yindaba ese High Court eHarare lapho uMsengezi athi yena njengelunga le-ZANU PF ubaba uMnangagwa osenguye okhokhela lelo lunga kazange asukume ngendlela ukuthi afike khonapho.
Ye, akusho ke ukuthi kwenzakalani khona manje njalo kuyiwa phambili kuyakwenziwani Baba Sithole?
Indaba leyo ayikapheli e-High Court. Kusenza ukuthi uGoodson Mbuni laye ucelile e-High Court ukuthi abe lilunga le or other part of the litigation process esithi ngesilungu i-joinder. So yikho sokwenza ukuthi kwanike delaya kancane. Kodwa osokumangalisa ukuthi uyathi kule ndaba esemthethwandaba ukhangelela ukuthi uzayicazulula kutholakale amapholisa esephakathi lawo edila lento e-political party. Amapholisa la ngawe-Zimbabwe ngaso we-ZANU PF. Ngakho-ke i-ZANU PF sikwazi layo ukuthi ingabanye babantu abakwanisa ukuthi baye emapholiseni bayebike amacala. But as-expect ukuthi kubikwe amacala angazomacala. Ngoba ukuthi within the party abantu bajikelana inyoka ephilayo shode kungeke kube licala. Into ekhulunywa ngayo ngika-2012. Why is ZANU PF ikhuluma ngayo ngo-2022 ngento edida umcabango. U-2022 sikwazi ukuthi ngo-2021 Saibeth Msengezi wafayela indaba esithi uMnangagwa kamsanga ngendlela efaneleyo ephathi.
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elimele umnumzana Saibeth Msengezi obekhuluma logistu we-Studio 7 eseHarare. Umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations uthi lanxa kungabonakali ukuthi impi ephakathi kwele-Russia lele-Ukraine izaphela nini, uzaqhubeka uncedisa abantu ngokudla, ukubahlenga, langemizamo yokuqeda impilo. Lokhu kuvezwe ngunobhala jikelele walumanyano umnumzana Antonio Guterres ekhuluma lentatheli izindaba namhla e-Austria. Eminye imbiko ithi unkosazana Maria Aliokina, ilunga leqembu labesifazana elomculo elizibiza ngokuthi yi-Pussy Riot, usebalekile eRussia ezixokise samuntu othwala ukudla. Amalunga aleli qembu ayake abotshwe nguhulumende weRussia ngoba ebikwa ephikisana lendlela umongameli Vladimir Putin walelo lizwe abusa ngayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Ralph Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Ye, ngibona ngathi wenza kuhle uZelensky ukuthi afake iUnited Nations phakathi, kwenzela ukuthi layo ibe yingxenye yokuthi kwenzakalani Ukraine. Ngoba okukhona ukuthi yimpi yona, ukuthi kuphongthwa yimpi ye-Ukraine le-Russia. Kodwa eqinisweni kuyukuthi iRussia yiyo echaya iUkraine. Sekungakhanya ngathi kuyimpi, kodwa ke simbonile uPutin eletha amasosha akhe, lokhu esingathi thina ku-mobilizer phambili ngale waletha wasondeza esiza ngapha e-Ukraine. Wangathi uyabuzwa ukuthi wenzani, wathi hayi uyatraina amabutho akhe. Dukuduku nangu zechaya ilizwe le-Ukraine. So i-United Nations ukuthi ingenele kumbe ilalele ukuthi kwenzakalani, ngibona ngathi kuqakathekile. Ngoba yena uPutin leRussia nama-members e-United Nations ayenzi lapha nxa echaya u-Ukraine, umchayela ukuthi ufuna ukuba yimemba ye-NATO. Manje-ke lapha nxa sokungenela i-United Nations, ngibona ngathi sokumele ukuthi angathi uyalalela la ukuthi amise impilo, ngoba kulokhu kubhidlika okukhulu kwezakhiwo lokufa kwabantu okungamelanga ukuthi ngabe kuyenzakala. Ngibona ngathi ayisozime impi masinya, kodwa-ke kuqakathekile ukuthi i-United Nations ingenele.
Siyabona ukuthi i-United Nations ithi izazama konke okusemandleni ayo ukuthi impi le iphele, kodwa sabona umongameli Putin kumaviki edluleyo exwayisa kumbe esethuse manye amazwe ukuthi angalokothi kulimpi. Manje ingaqedwa njani?
Ye, lokho akuthoyo ukuthi khona ozalokotha ngenele, ozaphindisela. Kungabe kuyikukhuluma nje nokubona kwami, ngoba ngithi khathesi sikhangelane lokuthi yena uyimember ye-United Nations. Ikho-ke nxa sokungenela i-United Nations sekungaba le ndlela yokuthi abizwe kuhlalwe phansi kukhulunywe ukuze kumiswe impi le, ngoba impi yona le iyimpi ehlukuluza umhlaba wonke. Okuphindisela angaphindisela, kodwa-ke akhumbulelayo ukuthi amkhangele phela amanye amazwe la amakhulu la. Yena angazibona ngathi ungukhanda khulu okwakhathesi, kodwa-ke bakhona laba abanye okhanda khulu abakhangeleyo khonapho.
Lo ngumnumzana Ralph Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, esixoxelayo eseTexas. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lomkhankaso wokuthi izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota ukhetho. Veni lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhla silomnumzana Maxwell Nkawu ohlala kweleBhilithani osebenza kwezempilakahle njalo engumbalisi. Ake sizwe exoxa ngembali yakhe. Lokhu isitube weStudio 7.
Ngizama ukubeka inyawo zami phansi ngendaba zomsebenzi. Ngiyasebenza ngibese ngiqalile ukusebenza.
Ye, akusitheki ukuthi usebenza phela nxa abantu bevele ekhaya, umuntu uyabe ngu-teacher kumbe udokotela kumbe yini, kodwa uqala ngezikorobho phela. Uhambe lapha, uhambe ngale, unotshaya isikorobho bani.
Ya, yikho kwenzakala la miyabambabamba, kathe sengiku-health ngapha, support work. Labo teaching lako voting lako bamba bamba ngezikhathi ezithile nje ikubamba bamba bamba lapha lapho kuvuma khona. So
yes, singathi kuzima kangakanani ka ukuthi wenze konke lokhu? Yes, yakwazi ukuthi
ekhaya wawungutitsha kumbe wawuyini kodwa kathesi useza lokhu ke kumenjani kula
hayi awuthi ngise kuyahlupha kangako ingqe ulezincwadi zakho kahle kahle amaphepha ama-references akho ekahle ulama-recommendation from lapho vela khona hayi amathuba bakuvulela mpela usebenze bese uzibonakalisa wendlela osebenza ngayo ukuthi usebenza kanjani ukuze laba lapha labo bakuthembe bese bekurekommenda-ke kwezinye indawo so kunje nje ikuthi ngike ngangani ngiyama kancane ngenxa yendaba ze-health njengoba bekunjalo kodwa-ke hhayi amathuba amaningi ayavuleka sibili xa la maphepha akuhluphi kangako
yes ngathi-ke khonokho okubambabambayo khona manje yikho wakwenza ekhaya kumbe lapha susenza okunye okutshiyeneyo
hayi lapha ngiku-health amathuba ku-health maningi ikakhulu njengoba nje le-covid la ibikhona lapha amasango kade bewavulile bememezela umhlaba wonke ukuthi hhayi abantu abalolwazi ngezempilakahle onesi amadokotela abantu abanjengakona labo bebancedisa ukuthi amaphepha alungise uhulumende ukuthi baze lapha bazongena emsebenzini so amathuba bevulekile kakhulu ayavulinendaba ye-covid yikho lathi kube lula ukuthi umuntu ahla angene khonapho ku-health ngoba izikhala zivulekile ezindaba ze-health kulezibhedlela kulama-care homes kulaba-nursing homes you know so kuningi nje okuzicabanga khona kuphahlalele health lapho abantu abangangena khona ngathi yiyo sibili indawo engathi ilamathuba amaningi endabeni ze-health and social work
ye so singathi khonapho vele uyabo ukubamba kwini labe lisenza ukwenzani ku-health khonapho ujama amaphepha usehofisini kumbe kulokhu khona okwenzayo
mina ngingutitshara professionally so uze ngingene ku-health lami ngenze amakhosi lapha online okwe-health and social work it has a lot to do with caring looking after people njengoba nje okwenziwa ngamanesizi kakhulu you know so ukunakekela abantu abadinga usizo siya kuthi abantu balohlupho bani abanye ngabantu abadinga usizo ukuphathiswa ngokwezingqondo ukuphayelezingqondo abanye i-health nje izigulane you know abanye abantu abadala so kuyahlana kuya ngokuthi kubizwe ngaphi kusebenza ngaphi you know so kuya kuthiyana nje kunjalo
ye singathi umsebenzi lo unzima kanganani ona ngibona kwakho sivili xa sikhothanisa lokho kwathi ukwenza
gaba se-health ukuthi mina ngokwami angikwazi ukuthi lo msebenzi onzima as long as wena umsebenzi unanzekele ukuthi unjani uinvolvani wawufundela wamaster ama-skills ubusungena kuwo uwenza you know ngokuzimisela uwenza kahle okumangalisayo kunje mina thank you for the month of August ngiqala nje iminyaka wami esibili lo so ngenze kuhle ngaze ngathiwa I was the best worker of the month but lokho ngistruggling angisafunda nginjalo ngingakamasti lama was surprised that my own performance uba recognized uba i-best here in a foreign land where you are not even a professional in that area so nxa wena usebenza uzimisele akulanto enzima akakunaso usebenza abantu umuntu mazi ukuthi uyini and then you do your best la ngapha lakho ku-teaching amathuba khona ngoba lakhona yilakho ukuthi kube khona kunye engibizwa khona ngibuye ngizokwenza ngiphathise abantwana kumbe ku-invigilation kumbe i-teacher assistant and so on xa ngapha lapho ngisazi upgrade to reach the level where I'm supposed to be ama-standards ala but still there is something that I'm doing in the area of teaching as well.
Abantu bezimbabwe ngabatshelana uma zokuchitha
ukuzimisela emsebenzini ukuqhubeka abantu befunda ungagivi up whatever you choose to do it with all your heart and as you do that you get recognized and approved and appreciated uyazivulela amathuba amaningi amanye empilweni ngendlela osebenza ngayo ngendlela oziphatha ngayo emsebenzini
lo ngumnumzana Maxwell Nkawu odabuka eZimbabwe ohlala kweLebelithane Sixoxela eseLiverpool. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele Zimbabwe zikhala ezimathonsi ngembadalo esifunwa nguhulumende eyamadola alikhulu eMelika ngomnyaka esiqintini ngasinye kulezo eziqala ukusebenza. Kuthi lezo esezivele zisebenza kuzamela zihlawule ingxenye yekhulu lamadola eMelika isiqintini ngasinye lapho lezo inhlanganiso isebenzela khona. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogceleyo.
Imali le ibikwa izabhadalwa kusiqinti sinye ngasinye lapho inhlanganiso lezi ezisebenzela khona, okutsho ukuba lezo ezisebenza eziqintini eziningi zilakho ukuhlawula imali eningi. Inhlanganiso lezi zithi lokhu zibona engani indlela kahulumende yokufuna ukumisa umsebenzi wazo ngokuzibekela imigoqo enjengale. Umnumzana Mavela Sikhumalo osebenzela inhlanganiso e-Combined Higher Residence umunye wabakhala ngokuthi limbadalo iphezulu kakhulu.
Njengama NGOs vele thina kasithabi ngalezo izimali ezigwetshwa nguhulumende. Yokuqala leyo ayithi administration fee enza US$100 ngomnyaka ukuze i-organization ikwanise ukwenza umsebenzi. Njalo kukhona lokho abakuthi bona bazanikeza ama MOUs ayebe sayinwa ngomnyaka ngomnyaka. Konke lokhu yibusela kwekuze labo ababehlulekile ukubhadala izimali lezi ngabasoze ba-renewe ama MOUs. So le yi-strategy yokufuna ukuntshontshela ama NGOs. Abaningi bakhona vele bayahlupheka kathesi ama NGOs la. Njalo le thina siyibona njenge interference esiyenziwa ngukhulumende.
Isakhamuzi seMatopo unkosikazi Beauty Dlomo uthi uhulumende nxa ephuma lezinqumo zakhe ezinjengalezi akakwazi ukuthi ziphazamisa njalo impilo kaZulu ikakhulu ezikolo lakwezempila kahle.
Manje lokhu sokusiphambanisa thina ngoba maku ukuthi ama NGOs ihambisa imali engaka ku government thina sesisala maku ukuthi NGO iyasinceda sisinceda kancane ngoba imali abaselayo thina sesisala sidubeka. Ama NGO asinceda ngokusinika ukudla kwezinye izikhathi ngokusinika imali yona ngokwayo basinika. So maku ukuthi mase benika i government imali engaka ya thina sesishota thina sisathola imali abasasincedi ukusinceda kwabo sokubuncane sokulimited asisancedakali thina njengezakhamizi.
Imizamo yokuthola umbono kahulumeni ngalolu daba yehlule kodwa umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi unyanga ezisanda kwedlula watshela idayela ephalamende ukuba kuqakathekile ukuhlolisisa umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo njengohulumende ukuze zenze umsebenzi wazo zingangeni kwezombusazwe. Ingcweti ezigcubuka ezamalungelo oluntu lenhlala kahle kaZulu zithi kuminyaka emibili edlulele uhulumende usephumele izinqumo azithi ngezokulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela ukubekwa komthetho osalolongwa we-Private Volunteer Organizations Amendment Bill kodwa uzaphazamisa ukusebenza kwalezi nhlanganiso nenhlelo eziziqhubayo zokuphathisa uZulu. Phezu kwalokho uhulumende ufuna ukubeka umthetho we-Patriotic Act ozakwenza ukuba kube licala ukuxoxisana labameli bakwamanye amazwe kakhulu abemazweni athuthukileyo kungenamvumo kahulumende. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngoba 566 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.